ilizwe lingaqhu bukhetho masinyane kusiya ngokuthi upresident obusayo uzinikele kungakanani ukuthi sivote ngokukhulekileyo kusemandleni akhe konke ukuthi sivote masinyane kumbe siphuze ngokuba abachaya abantu abethusela abantu imithetho emibi konke okubo okuyikho okuvimbela abantu ukuthi bavote ngokukhululeka kusemandleni akho ukuthi akutshintshe ungumuntu njengavula vala umnyango ububi bungasabi khona elizweni so ngokunjalo-ke singathi thina ngase ngasuka namhlanje sibe le referendum ekhululekileyo sisuke lapho kungabe sekufanele ukuthi sibambe ukhetho olufaneleyo sesilungisisile phansi kodwa kumezamele sisuse ukwesaba ebantwini singakaze sivote ngokukhululekileyo futhi
inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamanye amabandla ezombusazwe bebesithi ilizwe alikafaneli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo ukulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha sokufika emaphethelweni ubona ingani ilizwe lingabe selizimisele ukuthi kube lo khetho
ye akungabi right ngikubeke kanjalo mhlawumbe sihlukanise izinto ezimbili ukufuna isisekelo sombuso sisifunela izinto eziningi kakhulu hayi ukuthi kungaze kwathawa abantu kungaze kwabulawa abantu kungaze kwarichwa abantu ngesikhathi sama-election ngoba lokhu akwenziwa isisekelo sombuso kwenziwa ngababusi so-ke ukuguqula isisekelo sombuso sisiguqulela ikusasa sesivotile sesinezinto ezintsha sesilungiselele sisenzela futhi ukuthi oyabe edliwe aphume nxa ngabe ngobusayo naye ngengaphandle avume layo ukuthi udliwe ukhetho singalihlanganisi kangako le-constitution kulalokhu okumele kulungisiswe okungalani le-constitution indlela amasosha aziphatha ngakhona indlela amapholisa aziphatha ngakhona indlela amahovesi aziphatha ngakhona indlela amayouth aziphatha ngakhona indlela ababusi belizwe abaziphatha ngakhona yibabenza kungabi lo khetho
sesikhangela udaba lolu olwama-by-elections olusemthethwandaba kanye lo khetho oluzayo nilizwe lingathola imali enele yokuqhuba ukhetho
okulungileyo yukuthi umthetho ulandelwe umthetho uthi nxa ngabe kuyabe sokusuke lo olesikhundla ephalamende kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwesikhathi esithize kanti kungani singavuki ngolunye usuku sisithi asilamali yamapholisa asilamali yamasosha asilamali yama-CIO sithi sizavala iminyango yalabo bantu kwaye kufanele kuswela imali yokuthi abantu bakhululeke abantu bavote abantu ilungelo labo lilandele.